Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Iningi likhangelele ukubona ukuthi kuza kwenzakalani kubandla lezanu PF ngomnyaka ozayo, kulandela ukuxotshwa kweziphathamandla zaleli bandla ezikhundleni ezimqoka kanye lakuleli bandla ekupheleni komnyaka wonalo esesiwugqiba. Sixoxa lomchasiseli Gwazagwaza oweba Yethe Music Promotions esixoxela ngabaculi beZimbabwe abakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Nanxa kukunengi okwenzakala kwezombusazwe elizweni ngomnyaka ka-2014, okwakhanga iningi ngokwakusenzakala kubandla lezanu PF ekupheleni kwawonalo umnyaka, sokulungiselelwa iCongress yaleli bandla, ikakhulu lapho umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe esengena kwezombusazwe. Unkosikazi Mugabe wamangalisa abaningi ngokuchothoza inkokheli zebandla lezanu PF emihlanganweni yakhe ngemva kokukhethwa ukuthi uzakhokhela ugatsha lwabesifazana kuleli bandla. Iningi labachothozwayo laxotshwa ezikhundleni ezimqoka kuleli bandla, kwathi abambalwa abaxotshwa ebandleni ngokwalo. Asizweni lolu daba ngokugcweleyo. Abamsekelayo unkosikazi Grace Mugabe bagoqela umnumzana Morrison Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga laleli bandla, yena othi kulungile okwenziwa ngunkosikazi Mugabe, embiza ngokuthi uyindlovukazi.
Lokhu sakuzwa kukhulunywa indlovukazi ukubana bakhona abanye abantu abazinkokeli kwezanu PF ababamba ngendlela ayingayisiyo. Isikhundla lesi esilo mama uMjoki isikhundla sokumela omama, ikota yabomama ekupresidium ebukhokheleni. Ngakho yena njengoba wakhethwa ngomama, yikho lapho simbona esithela umama bayakhalakala besithi lokhu lalokhu lalokhu.
Ilunga le-Central Committee yezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena wathi kuningi okumqoka okwakhulunywa ngunkosikazi Mugabe emihlanganweni yakhe okuzathuthukisa impilo zabantu, embiza ngokuthi ngunina webandla lezanu PF.
Umama uyamukele kuhle kakhulu sibili. Abantu babe nokujabula nokuthaba ubona ukubana babone umama wabo ebuya. Sekwazi umama ngapho ngubuye elengisizandla. Umama angavele aphume nje noma ngubuye emasimini ngubuye ngapho zabona sekuyethole uyimbhida athole ozindlubu uthweleni emazambane. Umama layo uthe nje sebuye ebantwaneni bami kobulawayo asube mbuye ngilengise izandla wabuye ethwele amagrosari. Ade funa ukunika izalukazi nalaba abagogekileyo ukubana bathole something ngokuzimede njengoba bebona umama ebuyile kuziyana.
Owayekhokhela abalwa impi yenkululeko kuleli bandla umnumzana Jabulani Sibanda wagcina exotshwa kuleli bandla ngokwala ukuya emhlanganweni kankosikazi Grace Mugabe. Kodwa umnumzana Sibanda waqalisa esakhetha amabala engakaphumeli egcekeni ngokuchothoza izenzo zikankosikazi Mugabe.
Amanye ama-overtrain abehamba ikuthi emhlanganweni angikhona de kungabuzi ukuthi ama-overtrain abangaso ama-overtrain ibaza. Kodwa mina angizange ngihambe ngoba ngande program engangiyenza. Angikaboni okukhathaza kakhulu ukuthi ngathi sokulokwehlukana kwembono ebandleni. Ibandla leli livela khatshana, lilabantu futhi elivela labo khatshana. Asobandla eleyeme kakhulu emuntwini, libandla eleyeme embonweni olwelwa ngabantu, umbono wenkululeko.
Iningi labaxotshwa ezikhundleni kuleli bandla libikwa laxoliswa kumongameli Mugabe. Asizweni umnumzana Andrew Langa owaxotshwa esikhundleni sokukhokhela eMathebeleland South kuleli bandla.
Abantu abaficakala belecala lokuzama ukulimaza umkhokheli welizwe ayisibo bantu abaqondileyo. Sibo bantu abaqondileyo yena. Lokho I want to be very very clear. Yikho ngithe khona mina ngiyamsekela kakhulu umongameli, ngilunga leparty njalo ngizayisebenzela izanu PF kuze kube lanini kuze kube lanini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, wasola okwenzakala kubandla lezanu PF.
Ujabulani la esetshengisela la ukuthi la at least ule independent mind, ngoba nxa kuthiwa khona kuza kuba le conference be-Congress, i-democratic system yakhona kayiqali iqedwe yonke i-process yakhona, kwenzela ukuthi nxa umama lo sengu-substantive head owe women's movement. Naye sekhuluma sekhuluma se representa omama. Ukuthi uzibani bani wali uyenza slogan ukuthi phasi negama top umama uGrace Rodley kuyafana ukuthi uku-first division eZimbabwe uyezama ukudlala iBarclays Premier League la e-England.
Iningi limelele ukubona ukuthi kozala Nkomoni kuleli bandla ngomnyaka ka-2015 leminye elandelayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngilomgcini sihlalo wabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube kobulawayo umnumzana Shepherd Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga Nkomo.
Asiqale ngokuphatha esiboneli kwenza ngelanga lekhisimusi lihambe entembeni la yakupha abantu asebekhulile izipho, kungani likubone kufanele?
Ye, njengoba ukwazi Nkomo ukuthi isimo sinzima lapha eZimbabwe, singajabula sonke thina esingakwanisi ukuzisebenzela, kodwa bakhona esihlala labo lapha esigabeni abangakwanisi ukuthi bezisebenzele, bengakwanisi lokuthi bethole ulutho. Siconsider lama economic conditions ukuthi labo abangabe bekwanisa benyehluleka ukuhambisa izipho ebantwini asebekhulile abangasakwanisiyo. So thina sikubone kulungele njengeparty ukuthi lathi sihambe siyedlala labo isimusi sincedise lapho esingakwanisa khona ukuncedisa khona.
Libaphezi pho bani?
Sibathengele impahla zokugqoka, ezokulala, ezokuthi labo ngamzwana bejabulile becece. Asisakwanisanga ukubathole lokho kudla ngoba imali yethu esibelayo ayisasukanga yakwana, kodwa sile plan yokuthi senza njalo ensukwini ezilandelayo.
Njengabatsha elikwenzileyo lokho, lingathi abasakhulayo ngobunengi bayabananza yini abantu asebekhulile, bayabanakekela abadala?
Ngeke ngisho ukuthi bayabanakekela ngoba isimo sivele sinzima lakibo abantu abatsha. Njengoba ukwazi ukuthi ilizwe lethu imisebenzi ayikho, bengabe belesifiso sokuthi bebanakekele, kodwa uhulumende akakwanisi laye ukuthi ebanikeze imisebenzi ukwenzele ukuthi lawo bencede abadala. Kodwa khathesi vele the economy is too bad ukuthi abantu sebengakwanisi ukuyanceda abanye. Yikho thina sigcine sibone ukuthi kuyamele sihlanganise njengeparty, sikuyenze as iparty, ngoba iparty ngabe ilawo ama-resources onalawo amancane angatsho lutho ukuthi lathi sisize. Ngoba abatha abasoze bekwanisa ukuthi beyenceda isifiso noma belaso, kodwa kathesi as it stands lesifiso singabe singekho ngoba vele isizwe sethu si-generally demoralized ngesimo sezepolitics, nge-economy, even the social standing yethu as ilizwe.
Kuphelela entembeni kuphela lokho, kumbe sizabona lisethekelela leminye imizi egcine abantu asebekhulile lisenza okufanayo?
Njengoba ngithile ekuqaleni ukuthi sizabuyela entembeni, kodwa ayisiyo entembeni yodwa esizasebenza layo. Sile 6 months program esicela khona abangani bethu abangamaZimbabweans abaphandle kwelizwe ukuthi besincedise, sibe sesihambisa zona lezi zipho lathi ababesincedise ngazo eziphathi, sihambise kuma-old people's homes atshiyeneyo. So sisazovakatshela amanye city wide.
Isibuyile yadlula ikhisimusi, ungathi inhlupho bani elibhekane lazo njengabatsha njalo elithanda ukubona zilungisiswa ikakhulu nguhulumende ngomnyaka olandelayo?
Uhlupho esilalo olukhulu lunzima kakhulu ngoba yindaba ye-unemployment. Endikathe sibe silalele i-budget speech ka-Minister of Finance efaka imali eningi ku-security services sector instead ukuthi befake imali eku-createni imisebenzi. Yilo lolu hlupho esilalo. So uhlupho luqala khona kuhulumende ngoba vele uhulumende yena lo 2015 ozayo yes shown no sign ukuthi balesi sifiso sokuthi belungisise indaba ye-unemployment. So even lo 2015 sisiya kuye, siyakholwa ukuthi kuzabe kunje. So kuzabe kungelanto ethintileyo and kungenzeka ukuthi kube worse ngendaba ye-unemployment. And the more unemployment isiba khona eZimbabwe, sizaba le problem ye-crime ngoba abantu abatsha nxa beswela imisebenzi, the next thing abaresorta to yona i-crime. Sebeyaqalisa ukuhamba bebamba inkunzi bona laba abalutshwana abasebenzayo. And as ilizwe, we have really lost our moral compass ngendaba yona le ye-unemployment.
ngaphandle kokucabanga ukubamba inkonzi iDube akula eminye imizamo yini elingayenza lani njengabatsha efana lama projects elingahlangana lenza amakopa likhona ukuthola inzuzo
kukhona kodwa ngathi kuviewa from an economic perspective kuyinto enzima kakhulu singayenza ama project angu 100 singayenza ama project angu 1000 kodwa nga ukhangela i population yakobulawayo singakayi Zimbabwe yonke uzathola ukuthi kulabantu abayi 600,000 and kathesi i World Bank ithi yona ku sub-Saharan Africa 62% ngama youth meaning 300,000 abantu lapha kobulawayo ngama youth nyeke thina sithi sizakwanisa ukuthi siyenze ama project angu 300,000 ukuze sikwanise ukunceda ama youth lawa ama project anganceda abalutshwane bona labo esebesikwanisile ukubanceda but iscale yakhona it is too small I believe ngiyakholwa ukuthi akula party engakukwanisa khonokho ukuthi izathena isituation around it has to be a government program engaba in that scale ukwenzele ukusiza abantu abantu
uyaqala umnyaka omutsha kule viki mazwibano ngathanda ukuwatshiyela abanye abasakhulayo kanye lozulu weZimbabwe
Abantu abasakhulayo into engizafuna ukubakhumbuza yona yikuthi leli lizwe eleZimbabwe alizange likhululwe ngabantu abadala lakhululwa ngabantu abasha bona laba abayiba bangumsindo namhlanje besithi bakhulula ilizwe bebose befuna ama rights adlula abanye babe batsha ngesikhathi belikhulula so amazwi nje amazwi engabathiyela wona njengoba nasingena ku 2015 yikuthi sokuyisikhathi kathesi sokuthi lati sicabanga ukuzikhulula njengabantu abasha kulowo ubugqila esesibufakiwe ileli qembe libusayo and kathesi nga umuntu ethi ufuna ukubheka i-economy yethu ifile umuntu omutsha engenzani akuna into engayenza kathesi ngaphandle kokuthi kutshintshe uhulumende so yiwo amazwi engifuna ukuwathiyela abantu abasha ukuthi this is the time like never before We have never been presented with such an opportunity njengabantu abantu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo Mnumzana Dube. Siyabonga.
Ngiyabonga.
Lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomgcini sihlalo wabatsha ku-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube kobulawayo umnumzana Shepherd Dube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo muntungameli Nkomo Lilani
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Njengoba kulokhu kulikhefu lekhisimusi nje, asizweni ukuthi uBenedict Nhlapho lomchasiseli gwazagwaza ovela kuba yethe music promotion basiphathelene ngendlela abaculi beZimbabwe abasebenze ngayo ngomnyaka ka-2014.
Sasibeke isikhathi sekhisimusi isikhathi sokudla amadola lapho kabantu besenza ukushenye kodwa ke kwezomculo ngapha eGoli namhlanje ke silomchasiseli gwazagwaza abayibo abathengisa umculo kuba yethe music promotion esitshela ke ukuthi njengoba sesibeke ukhisimusi manje kuyini osekwenzakele emculweni sibeke umnyaka wonke eZimbabwe mkhasela ukuziveze ke abantu
sanibonani sizwe sakithi egama umchasiseli gwazagwaza ekhaya kusekezi Njengoba sekufika uKhisimusi kanje siyajabula ukuthi indlela abantu bakithi abayamukela ngayo umculo wakithi beqhubeka bewuthenga from umnyaka uqala kuze kuyofika manje siyitholile isupport ebantwini bakithi kuyabonisa ukuthi ukuthengiswa emgwaqweni kuyayehla kancane ngoba abantu sebeqhubeka manje bethenga umculo nje oqondile
Sibeke ukuhlandela kumasikhandi ngubani ophume phambili kumasikhandi ngoba sibaningi lapha sembona abafana basekhaya abacha umasikhandi baningi kakhulu lapha eGoli ophume phambili ontandalaze phambili ngubani hayi phuculo njalo
uzinjazi yamluma ophume phambili kulokho ehamba nge CD elisha elabafana bakhe elithi as a magic isihloko sithi don't jump the steps
Muyeke lo mculo osakhulayo uzinja ziyamluma eCD yakhe ethi As a Magic akumuzwe CD yena amandebele. Uthi bakhona abachaya ngonyawo lwamaziyoni unyawo esilujwayeleyo unyawo lwezokholo njalo ngobani labo njalo bona benze njani lomnyaka
khona abafikile abamaziyoni abafana basekhezi njalo kuthiwa ukuthula kwabangcwele okuyigama leqembu labo into engiyibonga kakhulu nje support evele abantu bakithi ngoba bayawathenga ama CD
akubazi kwemlaleli laba abokuthula kwabangcwele besithi baba mangilahlekayo Rumba kudala yongathi mina yodalule umculo wethu wasekhaya lapha eGoli abafana berumba sevaningi kangaka bonake besenjani lomnyaka
sekukhona ke inkunzi zakhona evele sesaziwa esesijwayelekile kurumba indoda enamahlaya kakhulu bathi uThemba Boyoyomathe obecula kuqembu iMokhisi wenza izimanga nje ngeCD yakhe entsha ethi sengidiscover isitsotsi selithengise kakhulu ngendlela nathi esimangaza kakhulu
lethi amadolo layo ke intandalaza phambili akasimuze lapha ke ukuthi uthini manje so intende wa kahle ke mahlabezi usefanele ukuthi siqoqe lapha siphuma ke ngale ekazinja siyamluma lapha khona uthi badlala kamnande khuluma ke amantombazana kithi ma esezijijimba ngosuku lekhisimusi ezidla ezimnandi njalo egida kamnandi
Siyabonga Benedictine Mhlapho. Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakahambi. Ngesikhangele ebesilazo. Iningi likhangelele ukubona ukuthi kuza kwenzakalani kubandla lezano PF ngomnyaka ozayo kulandela ukuxotshwa kweziphatha amandla zaleli bandla esikhundleni ezimqoka kanye lo lakuleli bandla ekupheleni komnyaka wonalo esisiyugqiba. Sixoxele umchasiseli gwazagwaza owebayethe Music Promotions esixoxela ngabaculi beZimbabwe abakwele South Africa sezwa lembono ka Shepherd Dube owebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.